ugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethe somlando wokuhlukuluza lokwephula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela laba umnumzana Emmanuel Banda utshele iStudio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kweleSouth Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa, amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa, ukubopha nokusa emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kubalulekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isajikho kwamanje. So siyaphila in the spirit of U-OR Tambo, uMandela nakomagama Jongokara abalela lawo mazwe awusajikho ukuthi sibe sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Umakhelwane wethu ngayo umakhelwane wayo iSouth Africa uyasihlukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe, kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenza i-corruption eZimbabwe, especially laba baphume ku-investigation ye-gold mafia, bonke bayi-involved baboshwa ngeneswe ekhona so that they can answer for their crimes. Abantwana bethu baseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu, i-self-interest yamapolitiki.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzane uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi, kunzima ukuthi sitshele iZimbabwe ukuthi yiwo amasela, yiwo anje. So asingasendi isela kuthi ibambe elinye isela. Hayi, loba
abeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa lokubothwa kwabantu mahlayana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla lolu dlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa-ke ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze South Africa ibe legunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulele abantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo, nabo babone mhlawumpe ke nofakazi, ngoba kuvele kuboshwa umuntu kuba khona kufuneka kube khona iy'nsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abe sethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe umnumzana Livuani Tony Makode uthumele isiphathamandla sehofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 Pretoria kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.